Esipha ubufakazi phambi kwekomiti yepharlamente ebona ngezemfundo, umsekelo womholi wezimsec umnumzana Farai Zisengwe uthi uphenyo lokugqilwa kwemhloliso luqhubekela phambili njalo kulabantwana abaningi abakhangelelwe ukubanjwa ukuba baqila.
About 588 candidates were caught along the way during the investigations, but we believe that there are more. There are more, and this will be caught during the marking exercise.
Abantwana abafika 588 abaloba imhloliso babanjwa ukuba baqila. Sikholwa ukuba baningi abaqilayo, lokhu siza kubamba lapho sesimaka.
Umnumzana Zisengwe uthi impumela yemhloliso ye-advanced level izaziswa ngozibandlela omnyaka ozayo, kodwa ye-O-Level ayazakali ukuba izaphuma nini, esithi izaziswa nxa sebegcibe uphenyo lwabo.
Today we can say, we can confidently say A-Level results will be out early January, but we will not say the same to O-Level, because until we have all the evidence from marking and until the board is set to deliberate on the outcome of the marking exercise, then we have a decision on when we are going to
singatsho ukuba imiklomelo ye-A-Level izaphuma ngozibandlela. Sifuna ukuba sithole ubufakazi nxa sesimakile, njalo ibhodi yethu itsho ukuba sizaqhubeka njani, yikho esizakwazi khona lapho esizakhipha khona impumela ye-O-Level.
Izimsec ithi balolwazi abalalo lwalwezinsuku olwe-malpractice detection tool olubahlengisa ukuba umuntu uqilile emhloliseni loba hatshi. Uthi bonke abantu abaqila emhlolisweni ngabaphiwa imiklomela, njalo bazamisa ukuloba imhloliso okweminyaka emibili. Iqhubeke isithi udubo abahlangana lalo ngolokuba abantwana babanjwa beqila emhlolisweni sebephikisa impumela leyi behambisa izemsec emthethwandaba. Omunye umzali umnumzana Ronald Mlilo utshengise ukungajabuleli inyathelo lezimsec, esithi bona yibo abalobuchapa.
Inhlanganiso ezimseki yo responsible ngokulika kwama O-Level exams alekile.
Omunye njalo umzali umnumzana Libert Sibindi usole ezimseki ngokuqhilwa kwemhloliso lokhu.
Izimsec Act ngendlela emengayo ijezisa iminyaka emilutshwane kumbe amafayini amalutshwane angazisi ubuhlungu abantu abalikhisa amaphepha. Kodwa abantu labanxa belikhisa amaphepha akuphambanisa i-integrity ye-education yeZimbabwe. Mina ngiyakhuthaza ukuthi khathesi iZimsec Act kumele beyi-amende ukuthi ize ibe lama-stricter conditions, lama-stricter sentences yabantu abalikhisa amaphepha, ukuze sigcine i-integrity ye-education yeZimbabwe.
Kodwa umnumzana Sisengwe uthi iZimsec kayila okwaneleyo kokusebenzisa ukuvimba imikhuba yokuqila. Uthi lokhu sekwenze ukuba bazadinga usizo kubabalisi lakuzulu wonke ukuze udubo lokuqilwa kwemhloliso luqedwe. Kule ndawo ezifika inkulungwane lengxenye 2500 ezilotshelwa imhloliso ye-O-Level, kodwa izimsec ilezisebenzi ezingamashumi amathathu lengxenye 380. Izimsec ithi izama ngazo zonke indlela ukuba imhloliso ingaqilwa, esithi bafuna ukuba umthetho weZimsec Act ubanikeza amandla ukuba labo abaqilayo bajeziswe ngokuphiwa iminyaka eminingi ejele. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ngundoro uthi ugatsha lwakhe luzabeka umthetho weZimsec Act ePharlamende ukuba kulungisizwe okuningi okuhluphayo.
We are also looking at a whole host of other issues in the education sector that have to do with underhand dealings and corruption within the education sector, such that deterrent measures are put in place by the act.
Sikhangele ezinye izinto ezikugatsha lwezemfundo, sifuna ukubeka indlela zokuba lokhu silungise umthetho okhangela lezi zinto.
Izimsec ithi imihloliso ye-ordinary level e-mathematics paper 1 lo 2, English paper 1 lo 2, le-combined science 1, 2, 3 yaqilwa. Isithi imihloliso yaqilwa kakhulu endaweni ezinjengeChipinge, Maswingo neZishabane. Ukuqilwa kwemihloliso eZimbabwe sekusabalele lasemakolishini emfundo yaphezulu kulandela ukuqilwa kwemihloliso e-University of Zimbabwe, lapho kwabotshwa khona umkhulu wamapholisa oyenza izifundo zomthetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.